Umnumzana Muvevi ubelokhe esezandleni zamapholisa ngemva kokuba amapholisa ecele idale ngolwesithathu ukuba libavumele ukuthi aqhubeke egcinwe yiwo ukuze awasize ngophenyo lwalolu daba. Phezu kwalelo cala lokubulala abathathu, umnumzana Muvevi wetheswa elinye obikwa walidala esikhathini sangemuva elokubulala lamanye amabili awokufuna ukubulala. Ngaphambilini kokuba ludluliselwe phambili udaba lukamnumzana Muvevi, umnumzana Muvevi wetheswa icala lokubulala abantu abathathu endaweni yeWedza ngolwesihlanu olwedluleyo abagoqela enye inkokheli yezokholo lwesipostori umnumzana Crispin Muvana Karerusine obeleminyaka engamachumi ayisithupha lambili 62 yokuzalwa, uinspector Maxwell Hove obeleminyaka engamachumi amane lantathu 43 kanye lomnumzana Munashe Mujani obeleminyaka engamachumi amabili 20. Ngasikhathi sinye umthethwandaba udlulisele phambili udaba lommeli wesigaba sezengeza West edale lephalamende umnumzana Job Sikhala lokuthi kwethulwe isinqumo kusicelo samagqwetha kahulumende esokuba alethe obunye obufakazi obutsha lona icala lakhe selaqala ukuthoniswa. Igqwetha likamnumzana Sikhala kulolu daba umnumzana Jeremiah Bhamu ulandisa kabanzi ngokwenzakale emthethwandaba lamhla.
Ukuze sanelise kuphendula lokho kuthiwo nguhulumende kusicelo sethu, siphikisa kulethwa kobunye obufakazi ngemva kokuba seluqalile ukuziwa lolu daba lukaJob Sikhala.
Kusenjalo umthethwandaba unqume ukuthi uzalalela ngomvulo ozayo udaba lwabameli bedale lephalamende omnumzana Amos Jibaya loCosta Machingauta labanye abe-Citizens Coalition for Change ababotshwe ebudiliro ngomgqibelo besetheswa icala lokubuthana ngokungekho emthethweni ngenjongo yokufuna uqala udlakela. Umnumzana Wilbert Mandinde elinye lamagqwetha alabo ababotshwa ebudiliro ulandisa kabanzi ngalokho kanye lokuthi bakhathazekile ngase beluphele abakuleli qembu elabotshwayo abalokhe bevalelwe labanye.
However, we will try our best to ensure that we finish with the witness.
Kodwa sizokwenza konke okusemandleni ethu ukuthi siqede ngabafakazi ngomvulo, siphe umthethwandaba ithuba lokuthi uphe isinqumo kulolu daba.
Esinye isiphathamandla kubandla le-TRC ebesisemthethwandaba lamhla ukuzoxhasa abanye babo unkosazana Ellen Shiriedenga upha umbono wakhe kulokho okwenzakale emthethwandaba lamhla.
Esikubonileyo ukuthi abantu bethu balokhe behlukuluzwa nxa adusizwa even lomuntu umpholisa okhangelane lendaba yakho nayihluzisisayo, uyabona ukuthi ngumuntu owaphonga ukopha abantu njengokhuluma kwakho ukuthi ngabona abantu begqoke izikipa eziyiyelo ngikho kubabopha. So siyabona nje ukuhlukuluza, njalo sibona ukuthi lo mthethwandaba wethu ulokhe uphuza ukulungisisa udaba lolu ngoba sokuthiwa bephenduke ngemandi, and njalo siya ukuthi ibheyili lilungelo lomuntu lomuntu and umuntu wonke umele phiwe ibheyili.
Amagqwetha amela ababotshwe ebudiliro laba aveze njalo ukuba abatshutshisi bakahulumende sebekhalaze ukuthi kulethwe njalo omunye umfakazi u-officer in charge wenkamba yebudiriro athi ngokunye okuzakhangelwa ngumantshi unkosikazi yeukayizuda ngomvulo. Lesi sicelo sethulwe ngokhokhela abatshutshisi umnumzana Pardon Ziba ngemva kokuba umfakazi kahulumende uDetective Assistant Inspector George Garauzive we-Law and Order Department esephe ubufakazi bakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.